Aba yahlatshwa basese balutshwane kakhulu kulalokho akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo. Okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu, aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayehlatshwa, usizo lwakhona lungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Ngangabe uhulumende engasukumi, ngayengakhuthazi abantu baze bamadolo nzima, bahambe nzima, ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwa namhlanje kasoze uhulumende awenelise lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abe sehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube nendlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi, zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela yokuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu kulo nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lilabantu abangafika bona i-15 million.
Igciwane le-corona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke, nxa lise-China, nxa lise-Brazil, nxa lise-India, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe, ngokuba kungasa selifikile liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti-ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe, ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela, bangathi bona seledlule. Kanti-ke njalo siyabona amajekiseni lokeshota kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyelele emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyelele kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho-ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona, kanti amajekiseni ayashota. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi, bazivikele, bangazi bathi bona igciwane kalisekho, likhona. Nxa lisesemhlabeni likhona, likhona laseZimbabwe, abantu basengafa, abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani khangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu, kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi, kodwa ziningi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyikuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu ayafihlwa ndlela thile. Kanti-ke okukhulu okufanele abantu bakwazi yikuthi ukuba ukubonakala kwamanani aphansi akutsho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudingi ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njenge-community, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, abantu be-Africa, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho-ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sikhawunta abantu, sikhangela abantu, sivala abantu esithi basile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona, lisabulala abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.